VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane lecorona njengoba singakafiki emqanisweni wentaba okuthiwa yipeak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe igciwane lecoronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51.
Mbona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe.
Amapolisa athi sebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule umthetho wokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Ababe ngamalunga eNational Council yeMDC eyakhethwa kuCongress ka-2014 bathi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele ibize umhlangano wokuhlaziya isinqumo seSupreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla athi uMnumzana Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe icoronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51 ngemva kokutholakala kwabantu abathathu belegciwane leli izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi ababili babantu laba ngabavele kwele Botswana kunsukwana ezedluleyo kuthi oyedwa isakhamuzi seHarare esingazange siphume phandle kwelizwe. Ukufunyanwa kwabathathu laba belomkhuhlane weCOVID-19 obangelwa ligciwane lecoronavirus kuza ngemva kokutholakala kwababili kuthange belomkhuhlane lo. Omunye wabo ubevela kwele South Africa njalo omunye ngovele kwele Botswana. Ugatsha lwezempila kahle luthi asebehloliwe igciwane leli elizweni lonke sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,707. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belichumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 334,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5,188,000. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe osokusenzeka phose nsuku zonke yinto ehlupha abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngecoronavirus eCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane lecorona njengoba singakafiki emqanisweni wentaba okuthiwa yipeak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu lisuka lapho-ke bese liqala ukwehla. Kanti-ke njalo sisakhumbula ukuthi ingikhona sisiya ebusika, ubusika bujwayele ukuthi lwandise ukumemetheka kwamagciwane anjenge-coronavirus. Kanti-ke futhi enye ingozi enkulu ukuthi kusezavulwa izikolo ngalesi sikhathi limemetheka lisiya phambili, kule ngozi-ke ukuthi izikolo zilandise limemetheke kakhulu kulalokho eliyikho khona namhlanje. Ngakho uhulumende weZimbabwe kuyadinga ukuthi athathe amanyathelo amakhulu ukuba kuvikeleke abantu kulalokho akwenzayo ngalesi sikhathi.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe laba kubo Botswana lakubo South Africa lingathi uhulumende uluphatha kuhle na?
Uhulumeni udaba lwabantu abavela ngaphandle kalubambanga ngendlela esuthisayo. Kuyadingeka ukuthi abantu bonke abavela ngaphandle babe kweceleni bahlolwe baze baphume sokutholakela ukuthi gabalalo leligciwane. Lokho ukuthi sizwe ukuthi abantu baphumile babalekile kubonisa ukuthi usantengantenga ubuthakathaka ekusebenzeni. Kusamela qinise abone ukuthi akula muntu odlulayo engazange wahlolwa ngendlela efaneleyo. Njalo ababehlolwe batholakala beligciwane bayehlala lapho bafanele khona belatshwe baphume sebefanele ukungena emphakathini baphile phakathi komphakathi. Okwamanje hayi usesebuthakatha kuhulumende kakalibambe ngendlela efaneleyo igciwane ikakhulu nxa kusize ebantwini abavela ngaphandle kwelizwe.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu weZimbabwe jikelele laye uhulumende.
Esingakutsho njengenhlangano yokukhumbuza abantu beZimbabwe ukuthi igciwane le-corona akalikadluli eZimbabwe lisesekhona lisezakwanda. Ngakho ke kuyadinge ukuthi senze konke okudingakala ukuthi sizivikele, sivikele labanye sibathandayo lelizwe lonke. Kumele sithimulele endololwaneni kumbe ethishweni siyilahle. Kumele sibone ukuthi siyagqoka ama-mask kuso sonke isikhathi. Kumele sibone ukuthi siyajiyelana izibanga ngokuthiwa i-social distancing. Sigeze izandla ngaso sonke isikhathi ngesepa kumbe nge-sanitizer. Kanti ke uhulumende kuyadinge ukuthi abone ukuthi kungakavulwa izikolo, yonke into eza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke, laba balisi bavikeleke, ikhona esikolo, siyenziwe esikolo.
Umnumzana Evidlela Ncube ngoinhlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus, Citizens COVID-19 Monitor. Sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kusukela mhlaka 30 ngombimbitho. Lapho kwaqala khona lolu hlelo selifike kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu, 35,638. Umbiko lo uza ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bekhala ngokuthi amapholisa ahlukuluza uZulu lokuthi ababotshwayo kakhulu ngabampofu abayabe bedinga indlela zokuziphilisa kumbe bedinga ukudla. Sixoxele omunye wabalwela amalungelo, umnumzana Diva Dube.
Ukubotshwa kwabantu babankomo mayelana ngokuphula umthetho lo wabekwayo ukuthi abantu bengavele nje baphume nje mahlayana. Ngibona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana nge-policing kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe avalelwe eseyilini, abotshwe avalelwe avalelwe eseyilini. Kodwa ngibona ngathi okokuqala bekufanele ukuthi kukhangele kuqala ukuthi irekhodi lithini. Umuntu kulabantu ukuthi ama-first offenders, njalo kulabantu ukuthi ukuphula kwabo umthetho baphula ngoba nje befuna ukuthi baphule, uthola abantu bezigambela loitering kungela nto abayenzayo. Kodwa ke umuntu othiwa uphule umthetho ngenxa esiyesitolo esikatshana laye ezama ukuthi ayidinga ukudliwa ngabantwana, ezama ukuthi ayidinga angakudla, angiboni ukuthi lokhuyana yinto abafana udinga ukuthi abathatha abantu bavele baphozele ejele. Kodwa njalo abanye laba abathola bephula umthetho lowo, ngibona engathi okokuqala kule zinto ezifana nokuthi abantu bafakwe bayenze lokhu esikubiza sithi ngama-community services. Ngoba nxa besiyakwenza ama-community services baza kwenelisa ukuthi basebenze bele social distance okwenza ukuthi benga infectani noma mhlawumbe bengathelelani umkhuhlane nxa ukuthi kungabe sekukhona umunye oyabeselayo phakathi kwabo. Kodwa ke nxa sebebathatha bese bavalele ejele kuyukuthi nje ngabantu mhlawumbe ngama first offenders noma ngabantu abangakwenzi ngamabomo. Umuntu nxa umthele ejele ichukela noma umuntu umthele isaka lempupu utshengisela khona ukuthi kulobunzima phakathi endlini obumenze wazowaphumela ngaphandle waze wayadinga lokhu aya kuthweleyo noma lokho okungasiza ukuthi kuye ethunjini.
Khona ukubopha abantu ongathi isisombululo yini kuyabenqabela ukuthi bengaphumi ezindlini.
Ukhulumende noma ngithi abepolicing noma abaphethe ugatsha lwezamapholisa abazame ukuthi bazwisise imbangela eyiyo eza eyenza ukuthi abantu bahambe mhlambe bazithole sebehambe ibangelide okugcina sekwenza ukuthi baphule umthetho. Ngithemba ukuthi wonke umuntu weZimbabwe akekho umuntu weZimbabwe ongahloniphiyo ingalo yemithetho yelizwe lakithi. Kodwa ke ngokunjalo kufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi kutholakale indlela eziningi mhlambe ezokutholisa ama-groceries njengalokho esikubona kwamanye amazwe ukuthi mhlambe kuyavulwa kube lama groceries noma kube ngalama trailers ahamba esiya kuma lokithi duze la duze ukuze lokuthi abantu bengahambi ibange elide bedinga ama groceries njalo abantu bengagcini izinto ezivala nama basic commodities izinto ezivala lempupu into eyeqhakathekile kakhulu abayenza ukuthi ibe into etholakala lula kakhulu elizweni lakithi ukuze lokuthi abantu bengatholi sebesiba kuma queues amade begcina sebesiyabuyela ezindlini isikhathi abafana ukuthi babuyele ngazo sesidlulile amapolice andivana babophe nje bajikela abantu emajele ngibona ngathi kuqhakathekile ukuthi andivana bakwenze lokho abazwisise kuqala ukuthi lowo muntu usuke ngapi njalo isizathu esimenza ukuthi aze yabe leso ngaleso sikhathi isiphi ngoba ukuba lipolice akutsho ukuthi thola umuntu umthaye kuphela noma thola umuntu umjikele esitokisini kuphela kodwa kutsho ukuthi ungumuntu ofana ukuthi uzwisise ukuthi umuntu lo kuhambe njani andivana kuze kufike leso sikhathi noma kuze kwenzakale khona lokho sokwenzakale ngaleso sikhathi izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu ezinto engathi ngama basic commodities akube izinto uhulumende azama ngakho konke ukuthi azitholakale kalula njalo kungabi izinto ezenza ukuthi abantu begcine sebehlala endondweni zamaline belindele ukuthi bathole impupu noma belindele ukuthi bathole izinto ezifana labo chukela izinto abazidinga kakhulu ikakhulukazi into efana lempupu eyiyo into eqhakathekile ukwedlula konke ngibona ngathi uhulumende nxa engayenza kona lokho njalo aququzele izitolo zena lezi ama supermarkets nala asemalokichini asezigabeni lesigaba ukuthi avule njalo abe lezinto ezeneleyo ukuthi abantu nxa besiyathenga abantu bathenge lula bayenelise ukuthi babuyele ezindlini masinyane
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane Ababe ngamalunga eNational Council yebandla leMDC eyakhethwa kuCongress eyenziwa ngo-2014 baqhube umhlangano izolo baphuma lesinqumo sokuthi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi egoqela uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Morgan Komitsi kanye lomnumzana Douglas Monzora kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akokhele ibandla leli ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai hatshi umnumzana Nelson Jamisa. Bathe kumele i-Standing Committee ivize umhlangano kungakedluli umhlaka 6 kuNhlangula ukuze kulungisiswe udaba lokudonselana okukhona phakathi kwe-MDC Alliance kamnumzana Chamisa le-MDC kaMakhuphe. I-National Council ithi umhlangano lo kumele wenziwe ngendlela engasoze ibangele ukuthi amalunga ebandla ephule iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umhlangano wokubungula udaba olulevela ku-Supreme Court ukuthi ibandla lingawuphatha kanjani njalo lingaqhubekela phambili likhangele ukuthi uhlangothi lokuthi phela i-National Council izisise kahle ka-2014 izisise kahle ukuthi zalithi udubo lolungabe njalo yona impumela le ye-court ithini ukuthi bayicubungule
Sibonile ukubana esinye sezinqumo esiphuma emhlanganweni lo ngesokuthi kuhlanganwe labo bonke okubalisa okhuphe labo Monzora libona kuzayenzakala yini lo
kuzayenzakala ukuthi National Council izafuna ifuna ukuthi izisise ukuthi bona bacabangani njalo lokho bakwenzayo bakwenza ngani sekhangele ngaphi
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 sixoxe njalo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khalipani Phukeni yena othi kabasoze balandele izinqumo ezithethwe ngababe kuNational Council laba izolo ngoba ngabantu asebasuka kubandla leMDCT.
i-judgment inawo over 40 days yaphuma babukela kwabasobala ukuthi bona bangabantu be-alayo abahlangene ne-MCCT i-MCCT yasibeka-ke yahlala i-national council yasifithi abantu abakwazi ukuba ngamamemba amajemba angu-2 yikho kwakwena sasisirikhola ephalamenti bathiwa ikwakwazi ukuzikhola ngoba bahlangane be-alayo bakwazi-ke ukuthi bese bejika besiilesosihayi ehlalani phansi ekuhlaleni phansi senze imithi kuzomele ukuthi
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Umende weMelika izolo wesule imigoqo ebilawula ukusebenzelana kwamabhanga omhlaba lamabhanga eZimbabwe amabili abalisa ele Agribank lele Infrastructure Development Bank. Amabhanga la ayefakelwe izijeziso yiMelika esetheswa umlando wokusekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU PF. Kodwa asisuswa kuluhlu lwezijeziso lezi ngo-2016. Kepha bekule migoqo ebilokhu iwenqabela ukuthi asebenze lamanye amabhanga omhlaba ekhululekile. Iyo ke leyo migoqo esuswe izolo. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Ukususwa kwamabhanga lawa Agribank and Infrastructure Bank into enhle. I don't know ukuthi bakwenzile because of i-lobbying or i-dialogue behind the scenes enzakalayo le Melika. Whatever the reason, into enhle izasinceda ngoba i-Agribank and like Infrastructure Bank are quite active. Ukusupporta i-economy ama-sectors angu-2 i-agriculture la le infrastructure yethu. So azabe alizoncedisa sibili. Kodwa imali ekhona kumabhanga lawa ngu-2 imali encane compared to ama-needs ethu esilizwe. Yikho lokhu ribona enye imali ivela kuma-China la ngaphi ngaphi. So siyakujabulela, it's a positive development. Into engayenzekaliyo very often, so it's good news for a change for ilizwe lethu.
Singathi lokho kuveza yini ukuthi ngempela iMelika izimisele ukulungisisa ubudlelwano bayo leZimbabwe.
Ubona kwami mina iMelika has more or less been consistent ukuthi it's open for a dialogue leZimbabwe. U-ambassador weMelika owayekhona kudala lalo khona uBrian Nichols ukhuluma kwabo, it encourages me ukuthi opportunity khona nxa ehulumende eZimbabwe ingatshengisela ukuthi it's serious about ama-reforms and is a truly partner. iMelika singakhohlwa is built one of the biggest embassies eZimbabwe and ihlala isikhumbuza ukuthi ngeke sifake embassy njalo sifake imali eningi if we didn't have confidence in the future of iZimbabwe and siyabona through ama-crisis esiwenzelayo cyclone Idai etc. iMelika iyabelokhu khona isincedisa despite ama-differences akhona on e-politics.
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabesilisa abasakhulayo ababili ababotshiweyo kobulawayo besetheswa icala lokutshontsha inkombalanga elentengo engena ku-$20,000 bayithengisa nge-$30 kuphela. Iphephandaba leHerald lona lithi inhlanganiso zababalisi kazivumelani lohlelo lukahulumende olokuvumela ukulotshwa kwemihloliso ye-O-Level le-A-Level ngenyanga ezayo. Zisithi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani kustudio 7 lani lonke balaleli. Mini gama lami ngingusamukeliso khuluma ngisejombe. Uhlupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni langama radio langama TV. Mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva. Ama TV lamafoni nalawa ama WhatsApp lama radio thina kasi abantwana bethu kabala asilakho. So okungangihlupha kakhulu ukuthi lanxa i radio ingaba khona abantwana laba belalele ku radio kukhulunywa bekhangele ku TV kukhulunywa bazabe bebhala ngapi? Njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani? So okuyinto okungani kuyangikhathaza. Lizaba kwazi njani ukuthi bazwisi sile kumbe abazwisisanga bephungula lento ekhulunywayo kuphela. Yebo ye asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 le lockdown le khona lokho siyakwemukela kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izigozi zingavulwa. Asikubalekeli lokho kodwa uhlupho ke esesibona abantwana laba sokuzababela nzima abantwana ngoba asithi umntwana ukuform 1 kufanele kuform 2 engabhalanga umnyaka ozayo uzahamba kanjani kuform 1 ugrade 6 uzahamba kanjani kugrade 7 bengabhalanga bazakhanyiswa kukhona ukufunda abazabe kwenza ngamafoni yini kumbe kuzaba leminye imizamo ezakwenzakala. Okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisika kahle. So sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisise ukuthi abantwana laba kuhamba kanjani. Siyabonga.
Basakazi basizo 7 ngiyalibingelela ngegama likaJesu Kristu. Ngilapha mina eKhezi esigabeni sikakhokhokhokho uMakwati. Igama nginguRuben Dlamini. Into engiyikhulumayo lapha ebuhlungu ncinyane ngenxa yokubana emakhaya esikhona thina ku-Ward 12 asila even imali. Kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amajukela ngamacimbi imana phela esayiphiwa nguNkulunkulu. Kodwa-ke akuthi asiyedosa izinyawo ngoba sibekhona abahamba ngemva kwabo bebalandela ngitsho laba abasuthayo phela. Kodwa abalambayo nembali bebencedakala. Yebo phela into engiyikhangela bebengathengisi beminye nabantu laba bebekhipha sibile ispace ensane esifunekayo ngohulumende kwinto enhle beyenza. Kodwa-ke sibekhona sebehamba ngemva kwabo bephuma umanye hlezi zithende ngoba bona bayasutha. Hhayi siyabakhulekela ubana uNkulunkulu kabe labo ngoba bona bayasutha lathi singasuthi esilambayo sizaphila ngomusa kaNkulunkulu. Bonabo abasinceda abathenga amacimbi ethintshisa besinika ithukela besinika umpupu besinika omahlamvu osouth konke okufuneka ekhitshini. Hhayi bakithi ngani uhulumende uyasizwela besincedisa nibonabo ukuze singaze ezigcine sesilwe yindlala ngiphezu kwe-corona le. Ngiyabonga amafitshane.
Salibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli. Lo muntu vele kudala vele le nto yinto adofana ukuthi ngabe ayenza kudala ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe, ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade ezikhuluma. Ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma kumbe ngumuntu obekhuluma nje angazi. Kodwa hhayi isinqumo abasithetheyo isinqumo esihle kakhulu sokumkhipha. Kodwa layo izanu PF kumfanele ihambe njengamanje kula mantombazana awalahlekayo MDC aphinda atholakala akula ngitsho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto ngoba kukho okusolayo kusola ngamanye ama-organization angekho kubo kodwa bona bathuli nje including yena umnangagwa.
Love. nabo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umnotho wakwele Nigeria uvikwa uzancipha ngesilinganiso sokuyisishiyagalolunye ekhulwini lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lona selivumile ukuphathisa amazwe ahlaselwe zintethe esezivangele indlala ezwekazi leAfrika laseMiddle East ngemali engange $500 million. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende uMnumzana Stephen Manuchin uthi uhulumende ulakho ukuphuma lolunye njalo uhlelo lwemali yokuphathisa uzulu welizwe leli kanye lamabhizimusi aphanjaniswe yi-coronavirus. Lolu kuyabe kuluhlelo lwesibili ngemva kolunye oluqhutshwe kunyanga ezisanda kwedlula lapho uzulu abephiwa khona amadola edlula inkulungwane umuntu ngamuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe ohlala khonapha eMelika, uMnumzana Muzovanzi Ncube.
Uqinisile kakhulu sibili u-Treasury Secretary wethu uMr. Michin xa isithi izizalwane zeMelika ziphiwe enye imali phezu kwe-2.3 trillion liyani esayiphiwayo kunyanga liyani edluleyo. Imali okukhulunywa ngayo kathesi is about $3 trillion, and siyabona njalo ukuthi imali yakhona leyi ama-Democrats asevumile ukuthi khona iphiwe i-$3 trillion, but siyabona ukuthi ama-Republicans anganayi-block indaba yakhona leyo. Uyabona ama-Republicans phela lokuncitshana okuthize, uyabona ahlukana ngale ZANU-PF. I-ZANU-PF sayibona ngesikhathi sama-elections lapha bethenga izimota ama-t-shirts ZANU-PF, izimota zabo zibhaliwe lapha ZANU-PF kulamapikitsha abomnangagwa, uyabona. Kodwa nxa sokufika ukuthi isikhathi se-coronavirus lapho ukuthi khona izizalwane zeZimbabwe ziphiwe lawo mamaski, ziphiwe ukudla, yona leyo stimulus la ukuthi bencedakale, abakufuni lokho. Sabehlukananga kangako lama-Republicans alapha eMelika, Mnumzana Nkomo.
Ama 1200 ake aphiwa abantu lawana, ungathi aphathisa abantu okunganani?
Singakhangela kuhle nje Mnumzana Nkomo, 1200 leya aphiwayo last month aso mali nje engathi yanceda kuyangaphi, ngoba vele i-minimum wage ye-America is just about ama $1,200 a month. So uyabona ukuthi abantu sebelenyanga ezimbili sesiya kwesithathu bengasebenzi. So umumo nganolukhuni sibili kuzizalwane zeMelika lapha Mnumzana Nkomo.
Eyakho ibhizimusi ihamba njani?
Yami business Mnumzana Nkomo njengoba ukwazi ukuthi ngeye commercial transportation technology, i-app yami kuthiwa i-Trackify app, eyiye connector ama-commercial transport drivers lemsebenzi nje eyabikhona ifuna ukuthi ithwalwe. Into enginanzeleleyo ukuthi nje 2 months ago iqalisa i-coronavirus, ama-trucks nje akamasibili ukuthi ahambahambe, kodwa sesibonile nje lapha sibili in a few weeks back asokuphikile sibili, and ama-downloads e-app yami have been consistent sibili even during nje isikhathi se-coronavirus le. Ama-drivers ayi-downloada sibili i-app yami yabona ukuthi bayisebenzisa, bakhona kade besebenza sibili, kodwa singani si-increasele sibili ama-numbers akhona sebebuyele emsebenzini.
Umnumzana Muzovanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. ababe ngamalunga e-National Council ye-MDC eyakhethwa ku-Congress ka-2014 bathi i-National Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele ibize umhlangano wokuhlaziya isinqomo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele abe ngumholi webandla hathi uJamisa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni ngomvulo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.